kumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa ozukho bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senza umzekelo ukuthi akula zukho osuka komnyoro esiya entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abayabe kumele bagade besiya emalokitshini nalawo bagcina beswele imijovo ukuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-wonder fit lawo. Abantu labana bagcina beswele imijovo yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona, bagcine bequma ngenyawo. Sathi omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandasti. Uyasuka uzubukho esuka emzilikazi, for instance, kumbe esuka entumbane, kumbe esuka empophoma, afika bachithe kohamara kumbe bachithe kolayona. Kodwa ke okusuka kunanzelele ukuthi kakusela zuko zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba basebenzela khona. Kanti imchova yayisuka emalokitshini ihliqonde khona liye badropa khona le bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi kunanzelelayo ukuthi imchova nxa engasavunyelwa edorobheni, ngaze behlele kolayoni, ngaze behlele kohamara, akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba bafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlale ehillside but engxenye efunda khonale esikolo esise-Waterford. Ngenxa yokuthi kakula zuko osuka phakathi le kibo hillside siyale kibo Waterford, umntwana lwana useforced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe eodlenzi lapha engadlula igcwele imota laphana ebhasi yakhona, njalo kuya kuyibhasi eyi-1 eqonda khona le wo-fountain. Nxa kuyukuthi imchova kayivunyele ukuhamba, umntwana lwana seswele ukuthi agadeni. So imchova yona le emncane ibincedisa ngenxa yokuthi ibingena ikonakona lapha uzuko angangeni khona. Lanxa ekhona amakhombi kazuko, kodwa-ke abe lama route specific routes vele ukuthi wena uhamba lapha uhamba straight to siyali, kakufana le michova le yayikhona ukuthi yayisiba lama route amanye la angenayo.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemisebenzi yabasakhulayo hawo oyindi lokunye okunjalo, umumo unjani?
Imichova ibiyindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonomi, ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngebhizimusi yakhe laphana, i-cooperative njengabochova mabayobe khona laphana bayabenefita laphana. Lezi muli lazo bezibenefita mbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatshwa udrayiva kwaqhatshwa lokukhondakitha, nxa kuyukuthi imchova ingu-1000 kutho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi. Kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke owindi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwana bayabe sele bebalekela namapholisi. Kodwa abaningi bangikhona singathi ukuthi 90% yabantu ababeqhatshwe njengabowinga abasekho vele emgwaqweni ngenxa yokuthi bangabanjwa sokusiba licala. Kube sokusithi labo driver labo imajority yabo phose 50% abaningi balahlekelwa imisebenzi, cause bakhona abanye abantu abangenayo bayasebenzela sebeku-under izubukho ngenxa yokuthi imota liyana udriver uvela kumnikazi wemoto. Kodwa-ke ungananzelela ikakhulu owindi bahle baphuma ngoba abaningi babo babengela 5 o-levels ngenxa yokathesi ngasokuqhatshwa ngozubukho. Uzubukho akafuni khondakitha ongala certificate eseneleyo se-o-level. So abaningi abafana bakithi ababe ngowindi imisebenzi yalahleka, ukuthi lezi muli lezi zalahlekelwa kwini? Umuntu owayeziphathela isinkwa endlini.